So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufontu likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeCaribe iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi kaliba ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Inenge libalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho inengi lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987 i-Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na uNkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiyavunyelwana ukuthi kube ne-ceasefire. Kwaba khona lokhu ukuthi kukhulunywe lokhu ukuthi khona ekhethe uNkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini, kumbe njengoba kulo mngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa. Wala uNkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi uNkomo wazakala njengokuthi nguchibhwa chitedza. Ibala leyo ukuthi chibhwa chitedza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba layo umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth wayevele ehanqwe yibo. Pho-ke kwaba nzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale iZimbabwe ngapha kube nomthwakazi ukuthi ilizwe liqunywe. Asengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe i-Unity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapha. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, izipra yasala lokho esombuthweni in different camps or barracks, yikho lapha ikhona izipra. So-ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le-dissident le yokuhlamuka, whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokhu-ke uNkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezipra. Singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandazi ayesebochiwe esesejeli olookout masuku labodabengwa. Umumo lwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo. Bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume. Soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zasezithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima ke laphana ke ukuthi khona sithi ngeimpi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugu round yayisilwa labantu ababengelazikhali so ke ngalokho ke hayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi usayinelwa ne-unit accord isisayiniwe leyo unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soze iqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonitho khona uyalwa sibili laphana ngilabo ogwesela labo then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamule amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna uya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo singikhuluma kakhulu ngakho
alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo thiyani indlebe kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956 ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Jilumbo ovela khona le eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela entshonalanga
akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona beyakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babebetshintsha befaka u-R okwakusebenza khona u-L yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona lezi hamba size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards self-determination. Ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matevele and amasiko kavuselele. Thina sithi iprovince yethu through iMRP izaphuma kubhela ngoba kula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP. I-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani, abantu bakhululeke endaweni zabo. So thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka kwesishone se-process of to respond to the demands of the grand plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina city high, tina asivumelani lakho khonoko.
Bona abo limi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besithongeni abakusimtshembu bangasithatha abantu besithongeni abase-Victoria Falls Mola Mayovwe Jongola Kathenge sinamsanga size siyobambi kazungula Chief Wange Chief Nekathambe lo chief uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province i-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba
ngesitonga kutsho ukuthi sikhuluma ezindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iCaribbean Dam elalikhiphe a small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi yithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi chilundu not chirundu chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesitonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma nge-mountain inta that's what it means in short.
Alo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika abikwa esekusibanga esikude. Minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesinto okuchiyeneyo kugidwa lokunye. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yamhla ka 5 September okuyiyo iLabor Day weekend ngapha eMelika. Kutsho ukuthi mnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend iyabisiwa khonapho which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue nge-Friday siyabe sifika nge-Saturday ikho lapho kulomdlalo khona silama-program. Then ntambama bese sekugidwa-gidwa. Ngesonto nge-Sunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlalwa ibhora. Hayi ngomvulo ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hayi amalungiselelo in high gear hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo amakomiti lokunye okunjalo kumi njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee. National committee yonje egayida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year. Lo nyaka njengobana sikhethe DC kule local committee eWashington DC. Sisuka lapho eWashington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona laba abahlala kulona le dorobho bazakwenza i-local committee. Committee and local committee isebenza le national committee. I national committee yiyo egayidayo and njengoba ilizwe i-America inkulu we get a taste of Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale sike sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta. So siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sifike si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona. Okunye futhi sebe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele lapha e-America. Ama Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma writings ukuthi ngabantu ababele African influence and ngabantu abafita labana amakhiwa eqalisa ukufika ama pilgrims apho babaphekela isitshwala okutshengisela ukuthi sile ma similarity thina lathi sabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo manye amagrubhu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana.
Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesi sikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenza.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi siyihlanganele ngoba njengabantu beMathebeleland ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenelisa ukuyenza. Kodwa hayi kuba i-wealth of information ever exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esagcina nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali, lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezinye izinto esizenzayo ama-forum ethu sesizama ukuthi abe-relevant abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America. Kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana, izikolo, amafizi, i-health, okunye kumnyaka le edlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane, wathatha ama-graduate students akhe sibe la i-30 intolwane wabuya waba le-presentation. It was very, very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona information lokuhlangana labantu esasibazi ukudala.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abatshiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eChidungwiza. Iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimota zabantu azikhulule abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi abesindebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khonale eHara eBuhera. Okwamanje ke silalele ke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yani siyaphila thina. Hayi siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisazi ngakho konke okusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalabo abantu abaphandle kwamazwe ikakhulu labo bantu base South Africa laba abathi sebe ngama group asefisa ukuze ekhaya. Ngizwa kade ekhuluma lo mama usthandekile embuzo ukuthi ekhaya abathi bengafika benzeni. Hayi impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo isithi wena ekhaya kusekhaya, ekhaya kusekhaya. Ngase udubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya. Unje ngohlelo lwabo lwana usegulo ukuthi ukhumbule ekhaya. Ukhumbule ekhaya, ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokho ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni, isidumbu sakhe sibe selwekhaya. Ekhaya uyaduba kusekhaya, uzufe usekhaya. Kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabantu abethu khona ngapho. Sasiye bathatha khona lenqaso yethu badlula emhlabeni. ayisehlule ukuzibuyela sahamba ngenyawo kungasikho kugula esehlulwa ukuthi seswethu yabuyangani wathi Mose eshonile ke lapho uzabiswa ngayiphindela njani lizwe leZimbabwe lalothi sadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka ngakuthiwa kuya ngami bona kabeze ekhaya bezohlupheka bekonapha ekhaya ukubheka njengawonke abantu sizadlala bidelele sidlela bonke sikudlayo kuze kuye umlima ngenele njengalokho wakwenza ebantwini bakwaIsrayeli bakhipha eGibhithe ebugqilini hayi bazaphuma ebugqilini khona kuyasithembisa ukuthi sizaphuma ebugqilini ezilongo sithanda uNkulunkulu wasidala ngokusithanda hayi ebugqilini siyaphuma siyafuna kasifuna ebugqilini sizaphuma isystem sembanikezwa sona mina sona leso ukuthi ebugqilini sizaphuma ngiyabonga uNdebele
ngibingelele ngibingelele kustudio 7 abasakazi abahle abalaleli abahle indawo zonke hambe kunamuntu mpela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo sikababa uJoshua Nkomo onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasungula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mqavu Konkomo namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe kambe kanti izinyuka amakhwapha yini linabantu bezani lamapholisa eni alike lizinyuka amakhwapha alike lihloniphe isizwe likhumbule nokuthi lokudla konoko elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni zenu kwabuya kanjani hayi alike lizisole mani alike libe ngabantu liyekele ukuhluphana labantu ngezinto ezingalangqondo
Salibonani, salibonani. Eyi, isile nkinga ekhaya. Ngoba kahle kahle bantwana akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party kuphizano. Then after that iparty inye nganye singabuyela esayidini layo ngoba izano le ayi makulokho kusiba ngama party afika 5-6 ama oppositions ngeke izisuke izano. Serious, so besikhale futhi ngemva kwama elections wana la. So besikhale, angabe nje kuyenzeka ama party wonke nje ahlangane nganabe iphathe iwani kuphela for ukususizana then bese kubonakala after kube iphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona ngoba serious makulokhe kunje hayi bona ngokwenzeka last kungu-Tsvangirai kwabuya wonke amaphathe wona la ayelo omunye wayebuye nikeza kithi ngalabantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu so hayi
Salibonani balaleli we-Studio 7 Salibonani sisebenze e-Studio 7 ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe ngizwe lapha kulabantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona ngabe yena nguye osembusweni ngezithembiso zakhe ngabe ilizwe leli likhatshana Nkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzo omama abayeluka amacansi abathi umuntu wonke ophiwe italente ezandleni zakhe lizamela libonakala ukuthi liyamphilisa namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila sama ministers so khona phana kuyasichaka khona enhlizweni zethu ukuthi kathi singasebenzele ababusi ngandlela ba siyalima imali zethu zingena kumaphini ababusi beze besithengise betaba amaphini yilawo khona khona kubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu so sithi ukuthi kabake babone kuhle umbuso wabo kawumuhle umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo mubi kwabanye abantu ngeke ukuthi ukhokhele abantu thathe into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakubuka kubuhlungu kakhulu khona siyamkhumbula kakhulu Joshua siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele ngivumele indoda letu umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasoko lokukhethwa kumbe ukuthi lesithi ngikhethayo wayekhethiwe nalapha azalo kodwa amamenemene wona hata sekhethiwe kwabehlula ngoba bona bathi belayi bangena la eParliament bathe bengene la eParliament bathi minister with that portfolio leli bala labanzima kakhulu kweza banguminister ongena portfolio njani enguye omela bisi imali yelizwe enguye owasayinela imali yelizwe bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu amanesi kaholi amateacher kaholi abantwana abafundiswa ngabazali babo ngezimali kodwa namhla abantwana laba bangeke banceda abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezana hayi ayikibeke phansi ayikibeke phansi yekele abanye abantu bake bathathe yona izano ngokwayo kuyabe imelishele izaphu ngoba bangena bebonke la namhla sisithi vele ya noma kanjani akuloza ngena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha mbono
hello Studio 7 salibona nonke basakazi abahle hayi bakithi sizwa konke okukhulunywa uthi uNkomo wathengisa umzima bakithi ukufa kwabantu akuchiphanga ubaba wayesebonile umqa kabuko ukuthi abantu isizwe sikamthakazi siyaphela. La emqondisi nxa wamaphambi kwabantu washo wathi uNkomathenza, kulahlekile nxa iphambi kwabantu afana ngatsho njalo. Umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu, akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu. Njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto. Watsho ubaba uNkabuko wathi kuzaba lomlilo ophepha eMpumalanga, lingawubabazi. Liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto, zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo. Hayi kani kubabaza, ubuhlungu konke okwenzakala khona lo, kodwa okunye sekunanzelele sibone ukuthi nxa bevukela nabona kuyini okwenzakalayo. Siyathanda sibili kubuhlungu, asitsho omunye lomunye okhethwe nguNkulunkulu ngozalibusa. Akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023. Ungazitshaya isifuba ukuthi nizangena embusweni, hatshi ungangena. Asikhulekeni sithi uzakhethwa nguNkulunkulu, nguye ozangena, nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi. Siyabonga Jakaza Muhle.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Niyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001 kona lapho beqala nje ukungena ku ballot box. Abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU PF. IZANU PF ihleli rigger ye in ye out. So umbuzo wami sekuthini ke, bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandela? Sikulungiswa kanjani lokho, ngoba siyazi ukuthi bazorika, angeke baze bawina ama elections free and fair. Bazorika amaZimbabweans, niplana ukubana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho, ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje. Iplani ithini uma kungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule, siza ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni, ngoba esikwazi ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza iZANU PF iluze ama elections, but barike kuzoyenziwani.
Siyabonga. Lawo ke bekungamazwi yenu linabalaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse welemelika waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kweleBhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zama-fireworks endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, ilanga lokujabulela uzibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu. Ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe, njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama, uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo. Lilanga elikhulu kakhulu mpela. Kanti-ke nxa ukhangela-ke sesikuqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelakithi eleZimbabwe, ngibona ngathi kuhlupile kakhulu, ngoba uzibuse weZimbabwe wasuka wathathwa, mina ngingathi kumbe ngithi wahijekwa libandla leli elilo hulumende obusayo. Kwakusuke kube yinto yabantu bonke nje, kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu, kodwa hhayi wonke umuntu, ngoba abantu abaningi lokhu besifona kabakhululekanga. Ngakho lo zibuse uyize kubo. Ngakho nje ngathi singafunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga njengelanga likazibuse, kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijacker, kumbe abe sezitshaya amahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga lelo, ngoba sithi bona yibo abakhulula ilizwe. Kulele laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile, abantu bayazibisela, kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba lozibuse.
Indlela ilanga likazibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo, ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika?
Njengoba ngithilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuhlula lapho ukuthi ngempela ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likazibuse, cishe wonke umuntu uza ndawonye. Akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impa mahlana ethile eluphawu lwegembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzibuse kwezwekazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amacembu athiyeneyo.
Hello-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu-half past seven ntambama.